bekungekho lula ikakhulu njengoba sonke sisazi ukuba iMDC T le ekhokhelwa ngumama uThokozani Khuphe ilokuqhubeka lokhu isethusela ama-councillors ethu ngokuthi izabaxoshisa ekhansilini. Kodwa sithanda ukuthi sibonge ama-councillors ethu ngokuma isibindi akwenzileyo lamhlanje batshengisile ukuba bexoshwa kumbe bangaxoshi bazavotela i-candidate ye-MDC Alliance. So ngalokho sibatshayela ihlombe elikhulu kakhulu. Okwenzakaleyo ukhetho lolu lucine lusiba le-second run off ma ngingakubeka ngaleyo ndlela. Ngoba ekuqaleni amakhandensi abekhona iZANU PF ifield yamakhandensi abamabili. Okwenzakaleyo ikhandidi yethu uSiziba lekhandidi yeZANU PF okokuqala zithole 4 votes. Then ikhandidi yeZANU PF yasizathola 1 vote. Then second round of election ama-councillors ethu amisibindi babambana bamala abantu bavotela ibandla le-MDC Alliance bavotela ukhansela wethu omutsha ubaba uNjabulo Siziba. Okumangalisa ngakho konke lokhu ngibona kuqakathekile ukuba ngikutsho sithandekile kuba ubaba uNjabulo Siziba lamhlanje ubebeka izibulo lakhe. Izibulo lakhe lingcwatshwe lamhlanje kuseni ekhaya kibo kuseduze nje kweGwanda. Ubhubhe ngemva kokuba engene engozini yemota i-car accident. Ubaba ekuseni besemngcwabeni wagijima eceda umngcwabo esiza kulolu khetho wazonqoba.
Uvotwe njani lapha? Kumbe kungabe kusitsho ukuthi baningi abasekela i-MDC Alliance?
Okumbheke sithandekile kuba ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumama uThokozani Khuphe alila ngisho lo councillor oyedwa lapha eGwanda. Ama-councillors wonke aseleyo lapha angu-5 ngawe-MDC Alliance ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa. Ibandla leZANU PF lama-councillors angu-4 kuze kuthi thina njenge-MDC Alliance sibe lama-councillors angu-5. Into kuphela umama uThokozani Khuphe alayo lebandla lakhe ukuthi bethusele ama-councillors ethu ukuba bangayekela kubasekela kubona njengebandla labo lele-MDCT bazabaxoshisa ekhansilini.